Ngesikhathi esethula umbiko womkhankaso enkundleni yomdlalo wenguqu enketha 9, isikhulumi sebandla le-CCC, umnumzana Gift Ostalo Siziva, uthi sebelungele ukhetho.
Ngokulungisela ama-MP ethu wonke, kusukela eMpophoma, sibisela u-Honorable Tumakaza, eKwaZulu-Natal sibisela uPastor, enketha sibisela uMandima, eBulawayo South sibisela uNicola Wahleni, eLobola sibisela uGono, namakansela wonke athiswa luhlanga olukhulu.
Ilunga le-CCC elingene umkhankaso walamuhla, unkosikazi Sibongile Nkomo uthi bazabuyisela esihlalweni amalunga abo ayexotshiwe.
Hayi, futhi sanqoba bethu siyababisela njengokuthi savavotela njani. Hayi, okwamanje kuhamba kuhle, loba bekhona bona bazithi bayisiphu siyelandelayo, kodwa amboni ukuthi bazanqoba ngoba thina siyabatshela ukuthi abade sivele sibafakile, sifuna ukudlalisela isikhathi ngamavoti ethu, sifuna ukubisela abantu bona abakade sivele sibafakile.
Isiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Matson Hlalo uthi sebelungele ukungena kukhetho njalo ulethemba lokuthi bazanqoba.
Hayi, vele ngani yonke into ifake kuhle, konke okufunakala yi-TPC kuza kwenzakala, ngoba lisazi ukuthi iBulawayo vele ilandela ushamisi.
Osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga okhankasela ibandla le-ZANU-PF elokitshini le-Country Park ukhuthaze abantu ukuba bayavotela ibandla lakhe ngokuthula.
Ngathi bebangu sinerunyararo nguba yose,
asibeni ngabantu abalokuthula isikhathi sonke,
sibathane,
sibambane,
siyenerulo phakathi pedu,
sibe lokuthandana phakathi kwethu,
simele kuzwanana phakathi pedu,
sibe lokuzwisisana phakathi kwethu,
sime tinoyanana phakathi pedu,
sibe abantu abananazelelanayo phakathi kwethu.
There has to be peace, unity, love, tolerance and harmony amongst ourselves. Pakuvota,
ekuvoteni
musiwa 9 zita
ngelanga lika 9 December.
Ngatibude itose ndosho kwangu lekuguma, ngatibude itose neuwandu hwedu tinovotera nhengo yeZANU-PF.
Ukhansela phansi kohlelo le-proportional representation ongowebandla le-ZANU-PF unkosikazi Nokuthula Sibanda uthi umkhankaso uqhubeka ngokuthula njalo bakhangelele ukunqoba.
Sikhangele sibingelisele ibanzi ukuthi sizakwenza ngcono njengoba upresident usithembisile into eziningi lokuthi kuzakhiwa i-police station, njengoba kukhanya i-police station ye-County Park. It's very small, i-County Park yendawo enkulu kakhulu.
Okhankasela ukuba lilunga ledale lephalamende e-County Park umnumzana Athamu J uthi ukhangelele ukunqoba.
Mhlaka 9 sabe sikhuthaza abantu ukuthi kumele bephume lokuningi bayovota. Kuqakathekile ukuvota, kumele bevotele u-MP u-Adam J for the development.
Kulandela ukususwa edale lephalamende ele-Senate lamakhansela elizweni jikelele, i-ZEC izaqhuba njalo ukhetho lokugcwalisa izikhala ezikhona, njalo li-commission ithi isilungele ukuqhuba ukhetho lamalungiselelo asefike esibangeni esiphezulu. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.